Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 13 Hlangula 2017 nangu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Masikhangele udubo lemali engekhoyo izweni siqhathanisa lemisebenzi yokulungisela ama-elections le ebuya kunzima kakhulu ngoba akusela yona imali yokuthi uyenze noma ukuphi umsebenzi encane emkhulu kumbe enjani.
Abezombusazwe bahlaba umkhosi omkhulu ngodubo olubhekane lelizwe lokusilela kwemali emabhanga lapho belungiselela ukhetho lomnyaka ozayo.
Indlela osokukhulunywa ngayo langabantu kufanele ukuthi bahle bakubone ukuthi into leyo i-wrong, baphange masinya bakulungisise okuyinto lokho, ngoba yikho kudala ukuthi ufithe ukuthi abanye abantu bagcine sebebophisana la ma-newspaper, ngoba akuncedi ukuthi uyehlala ungu-editor uyekele ukuthi ukhangele ukuthi ubone ukuthi istory osibhalayo asilabo ufakazi, usibhale wena ukwazi ukuthi asilabo ufakazi.
Ibandla le-MDCT selilandule imbiko ephume kuphephandaba le-Daily News lamhla ethi sokuqhamuke ukuxabana phakathi kwaleli bandla. Uhulumende uthi akusavunyelwa ukuthenga umumbu phandle kwelizwe ngoba ilizwe litshaye inala lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Iningi labantu eZimbabwe jikelele ikakhulu abezombusazwe lihlaba omkhulu umkhosi ngodubo olubhekane lelizwe kudaba lokuselela kwemali emabhanga lapho belungiselela ukhetho lomnyaka ozayo besithi kuphazamisa inhlelo zabo ngoba amankampani abasebenzelana lawo afuna imali phambili. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ilizwe libhekane lokusilela okukhulu kwemali bengayitholi emabhanga. Imali yebulenjini iningi labo somabhizimisi abasavumi ukuthi abantu bayisebenzise ngoba bethi amabhanga awala mali kuyahlupha ukuyithola labo. Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe kunzima ukulungiselela ukhetho ngoba kudingeka imali kodwa ayikho ezweni lemabhanga.
Kulobunzima masikhangele udubo lemali engekhoyo izweni siqhathanisa lemisebenzi yokulungisela ama-elections le ebuya kunzima kakhulu ngoba akusela yona imali yokuthi uyenze noma ukuphi umsebenzi encane emkhulu kumbe enjani, ayikho yona imali yokuthi ukwanise ukuhamba nje ukwanise ukwenza amaphepha ama-flyers ama-posters.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kuzaba nzima ukuba abantu bayebhalisa ukuvota ngoba abanamali njalo lelizwe alilamali.
2018 kunzima kubo bonke abantu ngenxa yokuswelakala kwe-cash. Ngibona ngazathi yikho kuzabangela ukuthi kube nzima even lokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ngo-2018, ngoba uma kungaqhubeka isimo sinje kuzaba nzima ukuthi abantu beyevota lokuyarejista ngoba abantu bacina besemalayini okumelela imali.
Umsekeli kamongameli we-PDP umnumzana Kucaca Phulu laye uvumelane loMaphosa ethi abantu balala emabhanga njalo gaboni ukuba bazazinika isikhathi sokuyabhalisa ukuvota okuzadala uhlupho lwabathenga abantu ukuba babavotele.
Okusho ukuthi abantu abanjalo akula kuthuba lokubana bazinike isikhathi sokuthi bazwisise ukuthi kuhamba njani kwezompolitiki njalo bazwisise ama-program ama-party ajiyeneyo. At the same time kwenza ukuthi kube lula ukuthi nxa ufisa kwe-election thenge abantu, kwazise ukuthi umuntu olama-resources wokuthenga abantu nomuntu oyabecupha kuhulumeni ngoba kule culture yakucupha ezikhwabeni zikahulumeni.
Iningi labantu emadolobheni lemaphandleni sebephila nzima ngoba bengela mali. Abagulelwayo bathola nzima ukuya esibhedlela ngoba izibhedlela azikaqali ukusebenzisa imali yebulenjini. Iningi labantu lithi ngenxa yokusilela kwemali ezweni ukhetho oluzayo luzaba nzima ngoba ababusayo yibo abanemali njalo banakho ukuthenga abantu ukuba babavotele. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Ibandla leMDCT selilandule imbiko ephume kuphephandaba leDaily News lamuhla ethi sokuqhamuke ukuxabana phakathi kwaleli bandla kubangelwa liqhuku elizama ukuvimba umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi ancintise emele umanyano ozanywa kukhetho oluzayo. Iphephandaba leli lithi umsekeli kaTsvangirai unkosazana Thokozani Khuphe ukhanya isebenza lo nkosikazi Joyce Mujuru ekuvimbeni uTsvangirai. Iphephandaba leli lithi ixuku likamakhuphe lifuna umanyano ukhokhelwe ngumjuru. Kodwa embikweni eliwethule lamhlanje ibandla leMDC lithe konke lokhu kungamanga njalo imbiko ememethekiswa izitha ezizama ukubhidliza leli bandla. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomabhalane obona ngokuxoxwa kwenhlelo zeMDCT umnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe kuningi ngalolu daba.
Isitori esiphilayo umsebenzi wenyuziphepha yikuthi nxa ungezulutho ngami Ntungameli, umuntu wokuqala ukuthi ukhulume ngithole i-comment yini. Nxa kuyukuthi ulobufakazi bokuthi bona into okhuluma ngayo nampu ubufakazi ngalile ukukhuluma, uzama ukuthi hayi uwalile ukukhuluma kodwa ubufakazi bami nami. So lokho sokusenziwa iDaily News ukuthi akulabo ufakazi, awukhulumanga lo muntu wangikhona, uqonde ukupheka isitori uyinyuziphepha uyesifaka usifake ku-front page. Kuyesabisa lokho, kuyatshengisa lokuthi lo muntu lo osenza inyuziphepha yeDaily News ulohlupho, ngoba ke inyuziphepha nxa isinje igcina isenza ukuthi abantu bangayithembi. Kulokuyithenga kwangikhona kuzakwehla ngoba abantu babengasathembi izitori abazibhalayo. Into eyangisayo ngabantu abalengqondo ngendlela osokukhulunywa ngayo langabantu, kufanele ukuthi bahle bakubone ukuthi into leyi irongo, baphange masinya bakulungisise okuyinto lokho. Ngoba yikho kudala ukuthi ufice ukuthi abanye abantu bagcina sebebophisana la manyuziphepha, ngoba akuncedi ukuthi uyehlala ungu-editor uyekele ukuthi ukhangele ukuthi ubone ukuthi isitori osibhalayo asilabo ufakazi, usibhale wena ukwazi ukuthi asilabo ufakazi.
Akula ngisho kumbe ukukhulumisana kube kumbe ukungavumelani kwezinye indaba okungenza abamaphepha babika imbiko enje.
Kodwa phela nxa kuwukuthi kukhona okukhona, anti kufanele kube lobufakazi Ntungameli. Nxa kungalabo ufakazi kaphela uyinyuziphepha uzakubhala njani kungalabo ufakazi? Uphinde ukubhale njani ungakhulumisanga lo muntu, ukhulumisananga lo muntu wankhona? Yikho ngikutshiwo ukuthi uyabona sesikubona okade kusenziwa ngabo Herald labo Chronicle sokutshintshile sokusenziwa ngabo Daily News. Yikho ngithi mina eZimbabwe kumbe ngumnyama ilizwe leli ukuthi lalabo abathembakala ukuthi bakhuluma into zeqiniso alikho qiniso. La ungasibala isitori sangikhona Ntunga kuyatshengisa ukuthi isitori sangikhona asila muntu olobufakazi ongami ukuthi mina ndobufakazi oku. Ngoba nxa usukhuluma ngesosi, into okuthiwa yisosi kuyini? Why into yangikhona ingalabizo? Uyithethe ngaphi? Ungayimela yini kungadiwa sesiya ecourt? Andibona ngezinye izizwe ezisibhalisile. Kuqakathekile ukuthi amanyuziphepha ayelandele lokho okuthiwa khona ngama-ethics, ngama-reporting ethics.
Alo-ke ngumnumzana Bednico Bebe umabhalane ubona ngokuxoxwa kwenhlelo zeMDCT ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Abaphila lejwabu elilombala ungaphelelanga i-albinism lababe lomhlangano eHarare okunanza okwenziwayo emhlabeni jikelele ukwehlisa inhlupho ababhekane lazo ele-International Albinism Awareness Day bekhuthazana ukungalahli ithemba ekulweleni amalungelo abo. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umhlangano walonyaka oqoqwe inhlanganiso ya Live Albinism Initiative imanyene lezinye inhlanganiso zabaphila lobugoga. Unkosazana Samantha Svanda wenhlanganiso ye Signs of Hope Trust uthi udubo lukhona lubandlululo oluveza ngabantu abanenge luqondiswe kwabaphila le albinism.
abantu bajalo ukuthi yinkawo kodwa ayisikho khona lokho. Singukuthaza ukuthi abantu besebenzise ilanguage efaneleyo kumbe ulimo olufaneleyo nxa berefer or nxa bekhuluma ngabantu abale albinism. Sikhuthaza ukuthi sithi ngabantu abalobala. So abantu abalobala bahlangana lezinto eziningi ezishiyeneyo, i-discrimination, bayabandlululwa kakhulu even nxa kuyimisebenzi.
Inhlanganiso ye-Live Albinism ithi le mikhankaso yokufundisa uzulu nge-albinism ugoqela ezikolo, ezinkonzweni lakundawane ezishiyeneyo. Ngokunjalo sebelommeli wokufundisa nge-albinism ubrand ambassador wabo umculi uSandra Chirenje ojabulise abantu ngomculo wakhe. USandra uthi uhambela isikolo esenza imidlalo yokuzilungisela eyamadrama, lo mculo ekhuthaza abantu ukuzwisisa nge-albinism noma ebhekana lenkinga lapha lalaphaya.
Kanti abangizwisisi sometimes ngoba mina I'm black, so ma abantu bengibona ngikhuluma nge-albinism baqalisa ukungibuza ukuthi kanti wena indaba ukhuluma nge-albinism yona awukho, you are black. So sometimes abantu abangithathi serious, but as the time goes on baqalisa uku-understand ukuthi albinism awusomkhuhlane, umuntu uyabe engaloyiwanga kodwa nguThixo ngumdali vele olungisa umuntu wakhe njalo.
USandra uthi usebenzisa indlela ezijeneyo ukufundisa abantu nge-albinism okugoqela lo mculo awenzayo njalo elengoma ezihambelana nalo msebenzi.
And then sometimes I do ama-drama ukuthi siyenze awareness abantu bafunde. Ile album ethiwa ngundamwana Jesu and then the other one Tshaiva Kachete.
Abantu abangenela umbuthano onanzwa minyaka yonke phansi komanyano wamazwe omhlaba bakhala ngobandlululo lokukhangelelwa phansi nguZulu okuqhubekela phambili kusenzakala kunye lokubandlululwa lasemsebenzini. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Mthambe.
Ingcwethi zokulondolozwa kwemvelo zikhuthaza uhulumende ukuba abeke iziqondiso lemithetho yokwenqabela ukuphazamiseka komkhathi ukuvikela impilo yabantu ikakhulu abantwana lapho kwenjiwa khona amatshe aligugu. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende ukhuthaza ukusebenzelana labenhlanganiso zikaZulu kwezokulondolozwa kwemvelo ezinjenge-Environment Africa ukutholisa abantu ulwazi olwaneleyo ikakhulu abahleli endaweni ezenjiwa amatshe aligugu ngengozi ebakhona lapho bephefumula intuthu ephuma kumankampani yemigodi beqhuba imisebenzi yabo. Umnumzana Namojuma ngesinye seziphatha amandla senhlanganiso ye-Environment Africa osebenzela kwele Zambia lapho angumqondisi we-Environment Africa Zambia Trust.
Yeah, iZimbabwe la ilama mines njenge Zambia. And sile mine efana le wange Colliery Company esewange. Lapho okule coal mining khona. Abantu abaningi bagcina sebegula imikhuhlane njengabo TB, imikhuhlane yezifuba. Abaningi babe ngokwazi ukuvela ngaphi khonoko. Ikanti kuyabe kuvela kupollution edust yona le air ivela kuma mines. So uhulumende kumele abone ukuthi afake umthetho wokuvikela ukuthi abantu bengabi polluted.
Kunje ethi iningi labantu abahlala bucwadlana lalapho okwenjiwa amatshe aligugu besilela kulwazi phezu kwengozi ekhona lapho bephefumula intuthu ephuma emsebenzini yokwemba lawo matshe.
Ye, abantu abaningi baba bengakwazi ngoba nxa iyipollution iyabe isenzakala phakathi komzimba wakho maybe over a period of 3, 4, 5 years. Kwesinye isikhathi 10 years ungakwazi. Suzaqalisa ukukhala ngokuthi isifuba sami. Kikanti lapho wawuhlala khona, lapho wakhulela khona, kwakule coal mining, idust yonke leyana wayiphefumula ingena phakathi kwesifuba sakho, kuyakulandela. Andiyabona manje abantu abaningi babengakuzwisisi, umuntu nesesithi hayi sengiloyiwe, angikwazi ukuvela ngaphi. Andiyabona
ingozi kumpilakahle yabantu laba. UJuma uthi iba ngephindwe kabili ebantwaneni abayihotsha lintuthu bekhula ababa lenkinga sebebadala. Kungalesi sizathu uhulumende lenhlanganiso ezehlukeneyo bekhuthazwa ukusebenzisana ukubeka imithetho enqabela ukuphazamiseka kwesimo somkhathi lemvelo, bajeziswe bamankampani adala umonakalo njalo esehluleka ukulondoloza lezo ndawo. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Live talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe The Connection sixoxa labatsha abakuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship oluthuthukisa ubukhokheli kwezamabhizimusi ezombusazwe lokunye. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni silandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Umdlali wenguqu odumileyo emhlabeni jikelele uCristiano Ronaldo odlalela iqembu leReal Madrid kwele Spain wetheswa umlando wokuqila ekubhadaleni umthelo kuholo alithole phakathi komnyaka ka-2011 lomnyaka ka-2014. Akwezamabhizimusi, uhulumende uthi akasavumeli ukuthenga umumbu phandle kwelizwe ngoba ilizwe lichaye inala lonyaka. Umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Davis Marapira utshele iphephandaba leThe Herald lamuhla ukuthi uhulumende usefake eceleni imali engamadola ngamakhulu amabili ukuthi athenge umumbu kubalimi. UMarapira uthi ilizwe likhangelelwe ukulondoloza imali engamadola izigidi ezingamakhulu amahlanu ngokwalisa ukuthengwa komumbu phandle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezokulima umnumzana Mandla Nkomo othi mpela ilizwe liyitshayile inala lonyaka.
Well, into khona Chris ukuthi njengoba nje besibona lonyaka besibabaza izulu elikazamcolo elinephose ilizwe lonke jikelele. So nxa uhamba nje emaphandleni lapho uzathola ukuthi hayi abantu bayitshayile inala lonyaka. Ngakho kuhulumende nxa ethi uyaqathanisa ukuthi kuzoba lamathana amangaki. Kwezinye indawo bebethi singathola ukwedlula i-2.2 million tons lonyaka. Khumbula ukuthi thina njengelizwe sivame ukuthi sisebenzise about 1.8. So ke kukhangelela ukuthi umumbu wenele njalo umnengi kakhulu. So yisi sizathu engibona ukuthi maybe uhulumende acabanga ukuthi angavumeli import.
Kodwa sizwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe izulu line kakhulu kokuthi emasimini kugcine kusonakala. Akusoze kube lendlala yini kwezinye izigaba?
Indlala engaba khona Chris izobibangelwa ukuthi njengoba sisazi ukuthi kwelakithi ukuthwalwa kwezinto ukuthwala imthwalo isusa kwenye indawo elizwe isa kwenye indawo zahambi kahle esithi ngesilungu ama logistics. So into engenza ukuthi kube lokusilela okuthile kwezinye indawo akubangelwa ukuthi abantu abenelisa ukuthi umumbu bawususe lapho mningi khona yefika lapho dingakala khona. Kodwa into mina engibona ngani ayingiphathi kahle kakhulu indaba yokuthi nxa uthi uyakhangela lapha eSouth Africa iprice yomumbu yehlile kwezinye indawo isiyehle yaze yaba ngaphansi kwe-2000 rand per ton. Kodwa ungathi uyakhangela kwelakithi iprice i-GMB ethenga ngayo umumbu ingaphezu kwalokho. So enye into ebingenzeka if kungavimbwanga ukuthi umumbu ungena abantu bebezawuthenga uchiphile la bawufake GMB ngeprice ephezulu. So ke yinto enye engibona ukuthi bazama ukuvimbela khona lokho.
Umumbu yokhanya ukhona, ezinye ke izilimo ezifana labo ngqoloyi lazo zingazi iziningi okokuthi kazisozo zigcine lazo kuthiwa kazisathengwa phandle kwelizwe.
Hayi, ingqoloyi asingeke siyekele ukuyithenga phandle kwelizwe. Into ezifana labo ngqoloyi labo soya beans ngendaba yokuthi njenge soya beans kuhle vele kusilele yona inhlanyelo ukuthi even besibe lezulu elihle elifana lalonyaka ngendawo yokuthi bekungahlanyelwanga iswabini zabaziningi izasilela. So amafutho okupheka angahlupha nxa kungathengwanga isoya beans ngaphesheya. Okwesibili nxa sisiyakhangela ingqoloyi, ingqoloyi khona ihlanyelwa nje kathesi. Endaweni eziningi kwelakithi bekuthiwa khona i-last day of planting kubomhla ka-26 May. Ngezinye indaba engishoyo ukuthi kushuthi ingqoloyi ezaba khona isihlanyelwe and izovunwa ngabo-October. So kusukisela kathesi kuze kuyefika lesi sikhathi sika-October kuyafanele ingqoloyi ithengwe ngaphandle. Asingeke sibe layenelayo kwelakithi, maybe singabona ngomnyaka ozayo ngoba yinto eniselwayo leyani iyathelelwa kayisetshenziswe izulu nxa uyihlanyela.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Uhulumende wakwele South Africa usekhuthaze abafuya inkukhu esigabeni esincelelane leZimbabwe ukuthi baqaphele umkhuhlane wenkukhu owe-bird flu. Linkuthazo ilandela inyathelo likahulumende lokumisa ukuthengwa kwenkukhu, amatsiyane, inyama lamaqanda avela eZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathindaba ogada lwendaba zokulima kwele South Africa umnumzana Senzeni Zokwana utshele bezindaba ukuthi uhulumende ufuna ukuthatha wonke amanyathelo aza kwenza ukuthi igciwane le-H5N8 leli lingagcinise limemetheke langena kwele South Africa.
Farmers along the borders are advised not to allow their chicks to wander around.
Abafuya inkukhu emngceleni weLimpompo bakhuthazwa ukuthi bangavumeli amatsiyane abo loba inkukhu zizulazule phandle loba zihlangane lenyoni, ngoba leli gciwane limemetheliswa kakhulu zinyoni nxa zingahlangana lenkukhu. Okungenziwa yikuthi inkukhu zihlale zivalelwe.
Ele South Africa selethule isinqumo sokwenqabela ukuthengwa kwenkukhu laloba yini okuvela enkukhwini okuthengiswa eZimbabwe. Lokhu kulandela imbiko yokuthi leli gciwane selibangele ukufa kwamakhulu enkukhu esabelweni zamaShonaland East. Ngakolunhlangothi siphatha amandla sehlanganiso yabafuya inkukhu eSouth African Poultry Association, umnumzana Kevin Lovell uthi besabela ukuthi nxa leli gciwane lingamemethekela kwele South Africa bengalahlekelwa izigidi zenkukhu.
It has a direct and immediate impact on the specific.
Ukuhlasela kwaleli gciwane kungahlukumeza kakhulu emapulazini afuya inkukhu. Ngaphezu kwalokho kungaba lomthelela omubi kakhulu ngoba ungaphazamisa ukuthengiswa kwenkukhu lokuphuma kuzo elizweni jikelele.
Loba nje isilinganiso senkukhu lokuphuma enkukhwini okuthengiselwana phakathi kweZimbabwe lakwele South Africa kungekho kuningi kakhulu. Uhulumende uthi kumemetheka kwalo mkhuhlane omemethekiswa njalo zinyoni ezilawo akudingi inkukhu eziningi ukuze uqale ukuhlasela. Umnumzana Zokwana uthi uhulumende wakhe uselaye ukuthi bonke abalamaphemithi okuthenga inkukhu lokuphuma kuzo eZimbabwe bawabuyisele kugatsha lwakhe bazazi bawaphiwe sekuphelelo umkhuhlane.
As a country we need to make sure that the products that reach our country are healthy and safe.
Njengelizwe silomlando wokubona ukuthi konke ukudla okungena elizweni kulungele ukudliwa ngabantu. Ukuthi ke la mapermit azobuyiselwa nini kubaniniwo kuzokuya ngokuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukuqeda lumkhuba ukuthi bakhona abanye abathi loba besazi baqhubeke bengenisa inyama yenkukhu ezilomkhuhlane lo.
Ingcitshi zithi legciwane liyahlasela labantu ikakhulu izisebenzi ezifuya lezinkukhu. Labo ke abahlaselwa yileligciwane babanjwa ngumvimbano, ikhanda, umphimbo, ubuhlungu bemisipha kanye lesihlabo. Melethulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwabasakhulayo abeza eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lonkosazana Yolanda Mwanza.
Ngizizwa ngithokoza kakhulu, ngizizwa kungangifanelanga at times, but generally hayi ngiyathokoza and I'm looking forward to uhlelo lolu.
Kungani usitsho ukuthi akufanelanga?
Ngiyazi abantu abaningi abake bazama uku-aplayela i-program yona leyo bayehlulekile and ngingambakhangele ngabantu abakhanya bele-direction empilweni zabo, bele-direction entweni abazenzayo, and nothing can really, I really see what he is too successful for me to be able to ngene uhlelo lona lolu.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena uhlelo lolu?
Kulomngane wami omunye oke wahamba last year, sephenduka wangichasisela nje ukuthi iMandela Washington Fellowship uhamba njani, i-purpose yangkhona yini. Ngazizwa lami ngisiba inspired ukuthi ngi-apply. Ngabona lokuthi kutshintsha enjani i-outlook yakhe, impilo yakhe nendlela akhangela ngayo izinto nje. Kungenze ngafisa kakhulu ukuthi lami ngizame uku-apply.
Kanti wena kumsebenzi onjani?
Kuthunga izigqoko zomtshado ezabomama.
Awungitshele-ke njengomuntu osakhulayo othunga izigqoko zabomama, ukhangelela ukuthi uzafunda izinto ezinjani?
Kakhulukazi ngikhangelela ukubana ngithuthukise i-business yami, ngiyi-expande ngoba ngifisa ukuthi ngelinye ilanga ngibe le-factory. So I think ngohlelo lolu engihamba kulo kunengenza kuthola ukubana ibhizinisi yami ngingayithuthukisa njani, ngiyidevelophe njani, lokufoma ama-alliances labanye abantu abavela kwamanye amazwe.
Yazi uhlelo lolu lukhangelele ukuthuthukisa nina, ukuthi lisize abontanga abakhangelani lo dubo. Uma usuqedile usuthole ulwazi oluthile kuhlelo lolu, ukhangelele ukusungulula inhlelo na ezasiza abontanga?
Vele into yona leyadesese ngiqalisile ku-business yami. Kulo hlelo engilenzayo lokufundisa amankazana asebephuma ezikolo, sengiyabathatha amankazana lawo ngibatraine ekuthungeni, kubhidingi yezigqoko and so forth.
Hello-ke, ngukwesazana Yolanda Mwanza, ongomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
U-ambassador Nikki Haley omele eleMelika kunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ye-United Nations uthi ilizwe lakhe lihlolisisa ukusebenza lamanye kuhlangothi lwe-United Nations Human Rights Council. U-Haley utshele umhlangano wohlangothi lolu eGeneva ukuthi ilizwe lakhe liqakathekisa ukulwela ilungelo loluntu. Uthe ukuhlonipha ilungelo loluntu kuhambelana lokuthula. Uthe njalo ukungahlonitshwa kwelungelo loluntu kwenza ukuthi kube lempi zomvukela emazweni atshiyeneyo. U-Haley ugcizelele esithi ukwethula izinqumo zenhlanganiso ye-Human Rights Council ezijiyeleyo kwenza ukuthi abalwela ilungelo likazulu basebenze gadalala besenzela ukulwela labo abakhahlanyezwa ngendlela ezinengi. Uphinde watshela izifundi ekolitshini le-Graduate Institute of Geneva ukuba nxa inhlanganiso le ingayekethisa emsebenzini wayo kulakho ukuthi abantu bangayithembi njalo kunganqabelwa ukuhlukuluzwa kukazulu. U-Haley ukubeke sobala ukuba eleMelika aliphumi kuhlanganiso ye-United Nations Human Rights Council kodwa ke ifuna ukuthi iguqule ekwenzayo ukwenzela ukuthi ihlonitshwe njalo yenze umsebenzi wayo ngemfanelo. Uthe okumele kwenziwe ukuthi kungangeni kuhlangothi lolu amazwe aziwa ngokuthi akhahlameza ozulu. Okwamanje amazwe atshiyeneyo ayahlangana abe sedinga abantu abangena kuhlangothi lolu kungakhangelwa ukuthi ami njani kwezokunanza ilungelo likazulu. U-Haley uthi lokhu kumele kuguqulwe ngoba kugcina kungena abantu abangalunganga kuhlangothi lolu. Uthe okunye kumele kwenziwe ukwesula isiqondiso sohlangothi lolu esibizwa ngokuthi yi-Agenda Item 7 esibandlulula ilizwe le-Israel. U-Haley uthe akulunganga ukuthi kubandlululwe ilizwe leli ngoba lilizwe elinanza ilungelo likazulu.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Abezombusazwe bakhala ngodubo lokusilela kwemali emabhanga kumalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo. Ibandla le-MDCT selilandule imbiko ephume kuphephandaba le-Daily News lamhlanje elithi sokuqhamuke ukuxabana phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai lonkosazana Thokozani Khuphe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo litshiya ku-Studio 7 Live Talk, igama ngu-Chris Gande, lilale.
Yeah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.